Iphilisi leli linathwa ngowesifazana ngenjongo yokwenqabela ukuzithwala nxa ethe waya emacansini lowesilisa bengazivikelanga. Kodwa iZimbabwe Family Planning Council ithi iphilisi leli lingaba lomthelela omubi ogoqela ukuvimba inzalo nxa lingasetshenziswa ngemfanelo. Ngokunjalo, luthi kumele aqaphele. Nansi isiphathamandla salolugatsha uMnumzana Mission Gwafa.
Okuthiwa yi-morning after pill. Nxa kusuke kwenzakala isehlakalo socansi kungela ukuzivikela kumbe umuntu udlwenguliwe, ukuthi uvimbele ukuzithwala kumele uthathe leli philisi okuthiwa yi-emergency contraception pill. Kuvamile ke ukuthi abantwana abaningi abasakhulayo balisebenzise mahlayana nje, okuthiwa isilungu yikule abuser. Abantu bazihloniphe, bacabange kabili kathathu umuntu engakayi emacansini. Alivikeli imikhuhlane yemacansini, kalivikela kuphela ukuthi umuntu engazithwali. Lisebenzisa insuku zonke, yebo ingozi kubana usuguqula kakhulu isimilo somzimba wakho, lama processes zakala emzimbeni wakho esingakuthi thina yimvelo.
Ugwafa uqhubeke echasisa ngengozi yaleli philisi.
Lilama side effects anjengokuzwa ufuna ukukhipha, ukuhlanza, times uyaba dizzy, ube nesiyezi, uphelelwe ngamandla. So ukuthi singazi subject to all those side effects, kulungile ukuthi sidinge irregular method of family planning, ube lendlela eyodwa oyisebenzisayo ukuzivikela, not ukuthi uhlale ungumuntu oba lengozi nsuku zonke. Kasiqapheleni ikakhulu thina abasakhulayo, sizivikele, sifunde ukwala ukuya ecansini, siye ecansini nxa sivumelene kumbe sisebenzise i-protection, ngoba sisazi ukubana leli philisi alivikeli emkhuhlaneni eyo esiqede kakhulu ontanga.
Abezempilakahle labo bathi abakhuthazi ukusetshenziswa mahlayana kwaleli philisi. Bathi umuntu engalisebenzisa nxa ethe waya emacansini engazivikelanga, hathi ukuthi lisetshenziswe njalo nje, sokuyiyo indlela emqoka yokuzivikela lokulamisa. Nangu umongi uMnumzana David Sithole.
Amaphilisi la ayafanana lalawo anathwa ngabantu esithi ngawe family planning, kodwa ke umahluko wawo yikuthi isilinganiso salapha sikhulu, singaphezulu okuphindwe ngamandla amaningi angabe emane kumbe amahlanu kulalokho okujayelekileyo, okuba yingozi kakhulu emuntwini nxa engajayela ukukusebenzisa, ngoba kuyabe kulokhe kuphazamisa isimo sakhe, kuphazamisa emzimbeni wakhe ngendlela ezingajayelekanga. Umuntu kasebenzise inormal ukuthi evikele kulokuthi asebenzise lokho kuyi-emergency, ngoba asiyonto yokuthi umuntu ehlale kusebenza ngemva kwesikhathi, kodwa ngiyokuthi kusebenze kuphela nxa kwenzakale umuntu engazange ecabangele kumbe engazange ezilungiselele, hathi ukuthi ebe ehlala esebenzisa leyo ndlela kuphela yokuzivikela.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sanele Mathuthu uthi abantwana sebesenza izinto ezingabalimaza ngokujaha izinto.
Singananzelela ukuthi abantwana sebeqala amacansi bebancinyane, okuyingozi ukuthi babanjwe imikhuhlane eminingi. Kodwa okunye esinanzelelayo ukuthi sebenatha lamaphilisi okuvikela ukuzithwala, okuyingozi futhi, ngoba esikhathini esiningi nxa sebefuna ukuzithwala kuba nzima ukuthi babambe isisu, kodwa bengasakwazi ukuthi kwaqalela ngapi kumbe wavele wazalwa ele problem. Engxenye bengabakwazi ukuthi okuyingozi kuyini.
I-morning after pill ikhangelelwe ukuvikela owesifazana ekuzithwaleni nxa inathwe kungakedluli insuku ezintathu ngemva kokuya emacansini kungela kuzivikela. Kodwa ayivikeli imikhuhlane yocansi efana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingobathabile Masuku.